lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ngusola abazasola into yonke. Ungagcina ususola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngiyofike ecaweni usola ukuthi kakati wayengahamba ngemasileni irouti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke ntembe, ngoba ngiyakhumbula kulo daba lakho lakhulu kuyatobona kulabantu abathi behamba eqhuba idonki indoda lomfazi, abantu bathi kati lina liyahlale lingaqhuba idonki lokuthi liyigadi. Bathi beli gadi labanye bathi hawulele shuwa alimzela idonki ligadi libabili kangaka. Ubaba ubaba wagada abantu bathi kati ubaba indawo ngubhare waye uhamba ngenyawo umamegadi idonki ngobenaliwobona ngabo gadi idonki. Wathi beli gadi labanye basola futhi bathi hayi kati ungashinta zihambe ngenyawo gadi idonki. Bayicona sibeithi ngcono silithwale beli donki lankulu. So kutenzeke vele abantu abafunde basuthiseka ngalutho empilweni yakho.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende, kanti lakwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi? Ngoba nanku phela izini uthi u-deputy chief secretary ongu-acting chief secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esitho sobala ukubana umongameli usesiye ekhefini, kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela eplazini lakhe. So imali abe edlalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo? Uyabe eseplazini kwaphana elima njengoba zina ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphikithi aku-social media eboda ebhekisa abanye athi bemvakashele lapha ngo-December insimu zakhe. So ngumuntu osekuna hhayi ngizabe ngikhona lapha ngaleyindawo kungabe khwaphana ezilimela nje iphumula ekhwaphana eplazini lakhe. Pho-ke imali edlalisiweyo yiphi? And then nxa usukhuma ngoti wona wethi kona into esezenze umongameli kabaziboni kuthi kuthi vele bayeziphoxa bona ngokwabo, ngoba kathenki ungakhangela kule nto eziningi esezidingile esezidingisele ukubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi lo hulumende obe ekhona ngamuvana.